Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Bukanjani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Kweze kuseni namuhla izikolo ziyavulwa namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwana, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kweholo. Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa engaba esezimisele ukukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla elizweni jikelele, abazali abaningi bekhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadalela abantwababo, kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu. Kubika obathabile Masuku.
Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye leyempahla zesikolo ezigoqela amayunifomu lokunye kokusebenzisa, ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu nxa sivula izikolo, isimo somkhono misimi sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bagcine bebeke phansi isikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele iyunifomu, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo. Umnumzana Admire Ngwenya, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi imbadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Mini problem enilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe, into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Mangibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Okufethi ukuthi nxa abantwana besikolo kumele badle isinkwa, isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima vele ukuthi abantwana babuyele esikolo kathesi ngoba ifees ebiku 400 and something yakhwela kathesi ibe 1200. Angikwazi vele ngakubiza ngithi kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sibabuyisele ezikolo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa engaba esekethisa na kudaba lokukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa? Lo ngumbuzo iningi elisele lizibuza wona ngempela sonto ngemva kokuba uMnangagwa elobe enkundleni ye-Twitter ukuthi kumele uZulu akhulumisane njalo asebenze ndawonye ekwakheni ilizwe. Uxwayise njalo uZulu ukuthi alandele umzekeliso kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai, yena athi wayebambanisa abantu njalo elithanda ilizwe lakhe. Abanye bathi amazwi la atshengisa ukuthi uMnangagwa usephelelwe ngumphako njalo usefuna ukubambisana indima loChamisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi kukhona na ukutshaya amanzi kudaba lwenkulumo lezi.
Well, akukho ukukhanya ukuthi izani sizwisise ukuthi indaba yokukhulumisana kwamabandla iqakathekile njalo iye ngalungisa umkhonomi. Kodwa siyabona ukuthi imbiko evela kuma-economist amaningi kugoqela labe-African Development Bank itshengisa ukuthi abantu bathi kakube lokukhulumisana lokulungiswa kwendaba zombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi uthole ithuba lokusukuma kumbe lokuthi ungaqala ukukhula.
Yena umongameli Emmerson Mnangagwa useke wazama yini ukukhulumisana lomnumzana Chamisa?
Hayi, ngakukabi khona usegcekele okungakhulunywa ngakho ukuthi useke wazama ukukhulumisana lo President Chamisa. Esikwaziyo ukuthi President Chamisa ulokhe eqhubekela phambili ngokukhuthaza esicho ngendlela yokuthi ukukhulumisana lokulungisa zombusazwe kukhanya kuyiyo indlela eyodwa engalungisa umkhonomi welizwe leZimbabwe.
Sike sezwa ukubana bakhona abezokholo abazama ukuthi bahlalise umnumzana Chamisa lomongameli Mnangagwa. Kuhamba njani kudaba lonono?
Besebezamile okwesikhathane eside. Siyakwazi ukuthi inkundla yeZimbabwe Churches Council ikeyaza ezTC ikeyazama kakhulu yenza ekade kuthiwa ngama-national breakfast meetings. Kodwa siyazi ukuthi ekugcina upresident uChamisa wahamba watholakale khona. Upresident Mnangagwa wakhanya engabuyanga wathumela abantu. Ngiyazi ukuthi basazama ukuthi kungabe khona oko kuyaqhubekela phambili. Udubesilalo lokuthi uPresident Mnangagwa akafuni ukukhulumisana lo President uChamisa, ulokhu ezama ukuthi afuqele indaba yokukhulumisana eceleni ngokukhulumisana nabangani bakhe abafana labo Professor Maduku labo labo mama uMakhulu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abazingo kwenzakala emadilini aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties bathi kuyadanisa ngoba kuveza sobala ukuthi abantwana sebengumhlambi kazelusile ongelalo ikusasa elihle. Abanye babantwana laba inengi elilabazali abasebenza kwamanye amazwe babotshwe ngomgqibelo kobulawayo. Besetheswa icala lokunenga umphakathi le lokusebenzisa izidakamizwa. Umthethwandaba kamantshi ukhulule abanye izolo kwathi abanye balokhe bevalelwe esitokisini. Abanye bagwetshelwe ukwenza i-community service. Abantwana laba babikwa beqoqa amadili ikakhulu nxa isikolo zivulwa kumbe zivalwa lapho abasebenzisa khona izidakamizwa ezifana lensangu bephuza utshwala njalo baye emacansini nje kungabi indaba zalutho. Umabhalane wenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo e-Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokwenzakalayo kulawa madili.
Okwenzakalayo laphana na kuthiwa kwezinye indawo kuzungena i-password, kumele ube le-password. Nxa beyi-organize bayanikana i-password yabo bona ukwenza ukuthi nxa ungena ekhombini bayakubuza i-password, nxa ungayazi kusho ukuthi awusuyowafa. Nxa ufika khonapha endlini bayakubuza i-password iyabe singesithule yokungena endlini, nxa ungayazi kawusowomunye wami. Then kwezinye indawo kuthiwa nxa kungenwa umthetho wakhona ukuthi endlini kawungeni ugqokile, ungena vele usumunu. Ukuthi nxa solifikile laphana-ke nxa sokukhetha lawo majaha osokumele umuntu abelalo ngoba kuyasokusiba ngama-partners laphana, sokusenza ukuthiwa ispinner box uza round isimbodlela ingakhomba la emkhombileyo nalowo muntu ongumfana abafana baye behlezi benza isigombolozi kumba amankazane enza isigombolozi imbodlela leyo ingaqondana lo bezithi umlomo wakho ungaqondana umuntu lowo nguye usasiba mwakho wena majika imbodlela kuye kwaba abanye behamba emabridgini uyakubona i-s o s ngale kula mabridge ezitimela laphansi ungangathi uye uc e lapha befika abanye khonaphana kukhothanywe khonaphana amankazane avale ubuso ngeziketi bakhothane nethi befike ngqa 2015 then abafana baye lokhu bebuya ke uyabe ebathesta wonke amantombazana lawana the border ukuthi ungubani yabe ungakwazi njalo njalo
basebezithethe lezo zidakamizwa kumbe bakuthanda bakwenzayo bafuna ukubona ukuthi kunjani
lokho vele anti bakulungisa bengakathathi izidakamizwa so ngezindlela sinaza ke sibheme izidakamizwa sithi izenzelenza ke balengqondo enjalo vele izidakamizwa nje ngenzeka ukuthi kwelo sokuyi-icing on the cake
njengoba sibona ukuthi kulabanye abaleminyaka engamachumi amabili lanhlano 25 esingathi ngamadoda asekhulile lapho engabe ehlukuluza abantwana
i-element ye-abuse ikhona but bona aba-abuse bona bakubona ngantiwa ikukholisa nxa sikhuluma ngento leyi singacabanga ukuthi ngabantwana kuphela bakhona abantu abadala abayibo abapha bona laba bantwana imali andi akubona ikakhulu abangamantombazana then at the end of the day umntwana ona nxa sethe wathatha lezo zidakamizo lwana umuntu uyabe semu-abuse literally ngoba nxa uthi uyabe njani uyabe engakwazi akwenzayo yena njengokuthi bekukhulunywa ngokuthi kulo mntwana ole 13 years but bephakathi khonaphana so antwana umntwana angayele 13 years esenikwe lo tshwalo banathi bubona buphuma kumabona kude inkalaza embodlela lezikana nxa sethe wadakwa kambe angabe kwenza uyabe kwazi yini but uyabe kwazi ngulo mdala uyabe abuse bakhona bahamba vele bele njongo yokuya-abuse bakhona bahamba bengakwazi ukuthi baya-abuse
kambe ukuthi laba ababagcinileyo ogogo oyisemkhulu obabakazi bayakwazi okwenzakalayo
abantwana bahlakaniphile ikakhulu nxa ehlala labantu abangasebo bazali bakhe abadirect uyaphuma balezizathu ezijiyeneyo ngifuna ukugijima ngedorobheni ngesidinga lokhu kumbe abanye bayabhadayo ama-holiday schools ukuthi umuntu abefunda uyakusebenza konke kokana kuyizinto lokhana ukuthi aphume endlinile ngikhuluma nje nge-weekend abanye bebehambile kiwo windame abanye behambile kuthiwa yi-rest camp ngale nxa ungantu uhamba ngo-post road bebekhona abaningi bonaba babanjweyo vele babanjwe sebevela khonale sebebuya edorobheni ukuthi sebezotshengisa abanye ukuthi bona bahlakaniphile sebedakiwe basebebanjani
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesifazana osedonsele umeli wemperengwa North ecalele ePhalamende umnumzana Tafanana Joe edinga ukuthi amhlawule imali engange $30,000 ngoba esithi uJoe waya laye emacansini wamchitha ubuntombi wasesala ukumlobola lanxa nje wayethembisile. UJoe lilunga lebandla elibusayo eleZanu PF. Inkundla yezimlife.com yona ithi kulezimbamgodi eziyisithupha ezisatshelwa ukuthi zingaba zifele engozini yokudilika komgodi weNugget Mine ematopo lapho ebezigebha khona igolide izolo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndinjani bafakazi abahle, mina igama nguPaul Mbadana Ndlovu, abanye bangazi ngokuthi nguBush Guy. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg ngomsebenzi, kodwa ekhaya ngibuya eFlabos kukudla umnyama mahlaba ayithwali endaweni yaseWanezu. Mina okusenhliziyo namba lalelimbe ngithi mina mhlawumbe kithi la embuya khona kunemayini, imayini le bayibiza ngokuthi yibhinyaphi mayini. Ibhinyaphi mayini le iyasebenza, isebenza kahle mpela yona yizwa amaChina, amaChina enza imali enhle kakhulu, but uhluphe sinalo thina singabahlali bakuleyo ndawo enenotho leyo yegolide elithathwa ngamaChina. Kasila mgwaqo okuthi ungakhona even uhambisa ibhasikili kuleyo ndawo. Kodwa ubuhlungu yokubana amaChina athatha umnotho wakithi kulani ndawo. I-government ayezehluphi lokuthi ingenele, mhlawumbe ukuthi amaChina lawa iwaforced ukuthi kungenani, athuthukise phela indawo leyo, asebenzise leyo mnotho awuthatha kuleyo ndawo, ukuthi at least abahlali bakuleyo ndawo bavune labo okuncane kulowo mnotho otholwa ngamaChina. Kodwa lutho, asitholi lutho next. Umuntu uma egula uyaswela ukuthi ungamthwala kanjani, even unenqola or unemoto awukwazi ukuthi umuntu ungamthwala kanjani umhambise esibhedlela ngenxa yokuthi awunamgwaqo, awunalutho. Kodwa amaChina ayenza imali enhle kabi kuleyo ndawo yakithi. Yikho mina osenhlizweni yami and ngibuhlungu ngalokho. Ngiyabonga.
Mina-ke igama nguBrian Dlovu, ngihlala la e-South Africa. Njengamanje into esizibuhlungu kakhulu umsakazi ukuthi njengamanje kulama-election la azoba khona ukusho ngakusasa. So into ebuhlungu kakhulu amacimbo la akhampenayo, akhampena ngokuthi bona bathembisa abantu ukuthi mahayi bengawina bazocotha abantu bangaphandle bababisele emuva back to abantu abangenama-papers right now. Manje into ebuhlungu umsakazi, akekho umuntu ongaziyo isimo saseZimbabwe especially amazwe nalawa umakhelwanethu, ngoba nathi masinohlupho ngale Zimbabwe anti siwasibalekele lapha. Nabo kusakaza okungenzeka kuvuke ilizwe leli kuvuke sekunjani eZimbabwe, bazokhanda babaleke mhlawumbe iZimbabwe sekungcono babuyele beyiZimbabwe beyeqashe iZimbabwe. So bangathi bona mabekhampeni abakhampeni ukuthi ama-foreigners sizowabisela emuva, abakhampeni ngendlela e-right ezosuthisa abantu umphakathi wala e-South Africa, hayi ukuthi bakhampeni ngabanye abantu ukuthi ingavuthe iqembu elithize thina sizokwathi sidudulele abantu laba sibabisele emuva. Le nto bayikhulumayo ekho right. Sinje singama-foreigners yizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi manje pho masejikelwa ngabantu abangomakhelwane bethu, thina sithi yibo masekuzima socatha kiwo basijikele nabo bathi makngavuthela mina zixotha ama-foreigners abile emuva. Izwisa ubuhlungu kakhulu ngoba i-South Africa siyibona njengelizwe elingomakhelwane bethu kakhulu eZimbabwe, ukuthi siyakwazi ukuthi sithole usizo. Nabo kusaza ma ngabalento embi behlelayo bazothola ukuthi nabo bahambe beyicashe eZimbabwe, ngoba impilo yaziwa ukuthi kusasa kuzoba njani, ngoba kunje nje kuyavuthwa kulokushana kwakusasa. So into le bayikhulumayo leyo abakhulume beyinanzele ukuthi ayikho right, iphatha kabi abanye abantu, ngoba sonke singama-Afrika, singabantu abamnyama sonke. I-South Africa le ilizwe labantu abamnyama, iZimbabwe kuyafana ilizwe liyi-one. So le nto bayikhulumayo le izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi bazokuqakathekisa abantu ababuya from overseas bethi ama-investor, thina umakhelwane babo labo basuke next door lapho basibize ngamanye amagama abuhlungu kakhulu axazulayo. Ibuhlungu kakhulu into abayenzayo le, cike ukuthi ngikhona ma bekhampeni abakhampeni ngendlela ezi-right, ma bethembisa abantu bathembise umphakathi ngendlela ezilungileyo, akuthi bathembise abantu bakhampeni ngokuthi ngikhona abantu basuke ngaphandle sizobaxotha sibabise noma kubo. Ayi-right-anga le nto le, ngoba impilo iyatshintsha kusasa kuyavuka kusokungeni into ezimapho ibudla eZimbabwe la badinga ukuthi bayiphephela le Zimbabwe. Ngiyabonga kakhulu msakazi wami.
Wajani wasakazi kwi-Studio 7 labalaleli bethu abahle. Lapha ngithanda ukukhuluma ngendaba yomnotho wakithi elizweni laseZimbabwe. Uhulumende eqinisweni udlala ngabantu, umnotho ugugudekile, izinto zikhuphuka emini nasebusuku, akanangembezi nabantu. Abantu sebezwele bayahlupheka, sebeziphephela emazweni ahlukileyo bezama udinga impilo ngenxa yalokho sokusenzakala. Kubuhlungu, ngakho siyacela ukuba uhulumende makabe nonyembeza nabantu abazwele phezu kwalokho ababhekane nakho manje. Njengoba manje sikhuluma, imvula yikho, imisebenzi ayikho, ikusasa yentsha ikuphi khona lapho? Sicela ukuthi khona ufake emqondweni yakhe lokho, angakhayeli ukubusa kuphela kodwa akhanyele le ikusasa yabantu bakhe ukuthi khona iyakuphi, bayophephelaphi, sizoba iziphephele uzobe nini. Akanawo yini unyembeza kubuhlungu lokhu bakwethu? Anginawo mane yini, but into engicela yethu khona uhulumende makavusa ikhanda abo ahluzisise le ndawo ukuthi ativele kahle kahle, angayilungisisa kanjani. If ehluleka nganikeza abanye ithuba bezame nabo. Into engikalakathayo ukuthi ilizwe lithuthukise phambili, ukuthi ngubani obusayo hhayi awukhethelekile, kodwa sicele inikeza abanye ithuba ngoba lokho okwenzakalayo kubuhlungu. Ungakhethelekile ukuthi ungubani, ungabe kumbe usephalamende, ngabe kwezomabutho, ngabe kwezokufundisa, ndonga bengu muntu nje kazana ohliziyo siphila kabuhlungu mina ngibuya esigabeni sekhesi yabonga.
Ngebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawo uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngodaba lwamadili aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Ngempela viki kuboshwe abatsha abatholakale beganga emadilini la. Abanye bebenathutshwala kulabanye njalo abakade behabula izidakamizwa njalo besemacansini lamantombazana. Omunye wamankazana la uleminyaka elithumi lantathu, 13. Amapholisa athole njalo amaphilisi asetshenziswa ngabesilisa ukwenyusa umdlandla wocansi okubizwa ngokuthi nguvuka-vuka. Kuyini okwenza ukuthi abasha baqoqe amadili la? Kuyini okumele kwenziwe nguZulu ongavimba lokho? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Olethulela izindaba zekuseni imi uNtungameli Nkomo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga ebandla lamademocrats eMelika athi asevuselela uphenyo lwawo phezu kwendlela uhulumende kamongameli Trump aphatha ngayo ingozi yesiphepho esehlela ele-Puerto Rico ngo-2017. Amapolisa akwele-Pakistan athi asebophe izizalwane zakwele-China ezilitshumi ezetheswa icala lokugqilaza abesifazana bakwele-Pakistan zibabamba ngamandla ukuthi bathengise imizimba. Odinga ukumela ibandla eliphikisayo kwelemelika kukhetho lukamongameli elamademocrats umnumzana Cory Booker sethule uhlelo athi uzalulandela aqede udubo lokubulawa kwabantu ngemibhobho mahlayana emelika enganqoba kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Imbhobho ithengwa kalula emelika njalo udlakela lubhahile. Kunzima ukuqeda udubo lolo ngoba akula kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo elama-Republicans leliphikisayo elama-Democrats. Zikhona izimuli zeZimbabwe esezilahlekelwe izihlobo emelika kudlakela lwemibhobho. Ukuhlaziya udaba lolo sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson sambuza ukuthi ubona ama-Democrats ephumelela na.
Le indaba enzima kakhulu, angiboni bephumelela. Noma mhlawumbe kungaba khona ngathi mhlawumbe i-impact engaba khona ngemizamo yabo, kodwa angiboni bephumelela ngesizathu sokuthi imibhobho kwelapha kwele Melika iminingi kakhulu esezandleni zabantu esemthethweni lekho emthethweni. Njalo nesibuyela ezidlulileyo lapha esike sabona phela xa kusiwa khona inkulumo mpikiswano yemibhobho, ubuthola ukuthi ukuthengiswa kwemibhobho bekuqansa, abantu becabanga ukuthi mhlawumbe kuzavalwa ukuthi kuthengiswe imibhobho. Njalo ukuwuthenga nje wona umbhobho ezitolo zombhobho kulula kakhulu, kufana nje lokuyathenga isinkwa. Ngakho lokhu sokwenze ukuthi kugcwale imibhobho eminingi kakhulu ezandleni zabantu. Njalo ingananzelela abantu abaningi abalembhobho lapha emelile, uthola umuntu engelambhobho owodwa, kuthola ele mbhobho engu-12 abalimpopo eminingi ngakho angibona ukuthi bazakwenelisa nje ukuthi babe le control over impopo
ikakhulu imibhobho elamandla kakhulu thola umuntu ele AK-47 engumuntu nje engayisebenzisa empini uyabe eyisebenzisana uyabe eyithini
kwani ungathi uyanazelela babumkomo umbhobho vele isikhali sokudubula umuntu singakunazelela njalo abantu abaningi abalempopho laba ngabantu abahlala emadolobheni njengoba imelika kule dorobho singathi i-developed khana abaningi bahlala emadolobheni ngakho isizathu sokuthi bathole impopho emningi kangaka yini vese kukhona inhloso embi lapha akula nyamazana ezivinyelwayo abantu vele babe nenhloso yokufuna ukudubula babemele lelo thuba laba abangawusebenzisa khona umpopho wakhona ngoba umuntu kangeke athenge impopho izine emningi kangaka ahlale naye ingadubula ingasasebenzanga yikho kwenza indaba leyo mpopho ibe indaba enzima kakhulu mpela ngoba zelela abantu ababulawa yimbhobho lapha baningi kakhulu
nxa sikhangela ukubana umbhobho emelika ungani uyingxenye yeculture yabo yemvelaphi yabo yemkhuba yabo ubona bengathola usekelo yini bona bebandla lamademokrathi bengagijima ngendaba yokufuna ukwenqabela ukuthengwa kwezikhali eziyingozi
kungenzeka ukuthi baluthole usekelo kodwa ngibona lokhu kunzima ngoba lalabo abayithengisayo imbhobho ingaba lehungahunga elithi bona labo abayenzayo bayafaka ngathi okuncane kumbe ngithi inkukhu kubona labo abakupolitiki ukuze izinqumo zabo zokwenqabela or zokuthengisa kwempopho zenzakale ngendlela elenzuzo kubo ngabo ngeke bavume ukuthi impela impopho kube lula ukuthi phambi kuvalwa nje bona beyithengisa yikho njalo ungananzelela kulabanye abantu asebenze bekwazi ukuzenzela impopho nje ezindlini zabo sebezikhandela impopho emzini yabo esebenzayo ngakho ngiyagcizelela njalo kunzima ukuthi baphonge ukuyiceda nje kalula le ndawo
ngitsho abantu abahlanyabe ngaze beqhubeke bebulala abantwana ezikolo ngemibhobho bedubula abantu kumamozi lapha kusifa abantu abaningi
ungakunezelela msinkomo ukudubula abantu nje emamoli kumbe ezikolo sokungathi kuyihobby ngesilungu sengathi kuyihobby lapha emelini
umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala emelika Sanibonani emakhaya lingaba linjani koBulawayo Gwanda Plumtree Harare Cholocho Vukani sokusile nazo sanibonani inamba esihlanyayo le abasanda ikhipha siza kuba labo-ke kuhoza Friday emalangeni njalandelayo singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili ngamafitshane Isikolo siyavulwa namhla abazali bekhala ngokuthi ngabalayo imali yokubhatalela abantwana kanti lababalisi labo bathi balakho ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Hayi ke kwanele mthwakazi omuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowa-first seven. Zikhona njalo eze kusteni hlanganani lami ekusasa ngowa-first six. Olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuyo.